sendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngolwesibili ekuseni ku 28 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje udubo lokusilela kwamafutha ezimota obeselu inhlala yenza solufikile kusibanga esibi, abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo.
Ngike ngathi ngisedwendwe samafutha ngiphelela eHarare. Nginanzelela ukuthi omnye ubaba ubesedwendweni for almost like hour esiyaphela i-40 times. Esitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali esilayo.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sizacwayisisa ukuba umnumzana Premo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa, uDetective Captain Maje engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela.
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso esho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba akasikatholi kwi-statement esingathi sina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso, ngoba lo mpikisa wakhe mina bengingamazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota osoluyinhlala yenza solufike kusibanga esibi, abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo. Lokho kwenzakala intengo yamafutha seyakhwezwa njalo kumaviki amabili edluleyo. UChris Gande weStudio 7 ubuze umkhokheli wenhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe, umnumzana Bednego Bebe, ukuthi kambe kungabe kusenzakalani ngalolu daba.
Ngibona ngani amafutha ukuthi alunge kuyafanele ukuthi kuqale kufunde ezimotweni zokuqala, ngoba kuvele abantu sebezele kujayele ukuthi ihlala yenza akusola nto esibethusa, ngoba bazi ukuthi nxa ufuna amafutha kufanele uzame ukudinga kuphela ukuthi lapho ungathola khona udwendwe olungani lufitshane kulolinye ukuthi ukuthi ulayina-ke na uthola amafutha. Lokho sokuyinhlala yenza into esesiyijayele.
Yona intengo ke abantu bayenelisa yini ukuthenga amafutha, ngoba sike sezwa abanye besithi abasayenelisi ukuthenga yona ihafu nje.
Ngike ngathi ngisedwendwe samafutha ngilisiphelela uyeHarare. Nginanzelela ukuthi omnye ubaba ubesedwendweni for almost like an hour esiyaphela i-40 times. Esitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali edlayo. Sokulokuima yikuthi nje umuntu angavela jayele ukuhamba ngemota, kuba nzima ukuthi athi amafutha asedlula abesefaka imota kungakade emtoko, ngoba kakujayelanga. Kuvele sokulobunzima abantu sebehamba ngama-fuel okuthiwa ngesilungu imota iyabi-m, kodwa ngenxa yokuthi uvele ujani uhamba angabona silayita ahamba ayethele i-4 liters, 5 liters, ahambe njalo. Angabona silayita lapha okushotela khona imali nje mhlawumbe bayapaka abanye khonapho bemelele ukuthi azathola imali yokuthi athele futhi ngelila. Abantu bakithi sebejayele nje ukuthi kona laba nabantu osiphila nzima njalo bazimisele ukuphila nzima.
Khona emkambo wensitha e-black market iyatholakala na injalo, yimalini ilitha elilodwa?
Kathesi-ke osekusenzakala ukuthi i-black market kayisekho kulaba abathengisa ngemali yabo lesi-RSGS-Nebol. I-black market ikhuphisa abafana-ke kulezi ndawo ezilama ezithela amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So abafana kukhanya ngani bayahamba-ke bayethenga amafutha kulabo abethengisa nga-RSGS bese besiyakuma ngale behlise kancane kulabo ababethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe.
Lo mnumzana Bednego Bebe, umkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Kusukela namhla kusiyafika ngolesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngopha 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook ukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa ludaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sisaxwayisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa uDetective Captain Maji engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela. Umoyo wadutshulwa ngemva kokuba amapholisa edubulane labane ababalisa uDube, uBongani Moyo, uMongameli Mpofu nomunye okuthiwa nguRoni ongazeswanga isibongo sakhe. Imizamo yokukhuluma lesigodlo somele weZimbabwe khona leSouth Africa yehlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa eZimbabwe community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina ngokuzwa kwethu ukuthi lo muntu okuthiwa ubulele iphoyisa uyisizalwane seZimbabwe. Kodwa-ke u-ambasada uthi yena usaphenyisisa ukuthi engabe isizalwane saseZimbabwe na. Ukuphenyisisa kwakhe ufisa ukuthi abone incwadi ezikhomba lokho ukuthi uzalwa eZimbabwe. Kodwa ngisiyakwazi phela ukuthi abantu abaningi bahleli khona etisigeda abangenazo izithupha. Abanye vele babuya bengenamapassport, kodwa umuntu abe vele sazakali ukuthi yena ngiwangabi.
Sike sizwa eminye njalo imbiko ethi yena lo okubulala ipolisa engala.
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso etsho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba akasikatholi i-statement esikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisha wakhe mina bengamazi, lo engibone u-circulator yilawo. Ngoba esikwaziyo thina ukuthi waboshwa, nakuyukuthi kukhona okuba okwenzekele ejele, amapholisa somele akhiphe i-statement asho ukuthi eqinisweni yebo ubaba ubhuti lowo usedlulile emhlabeni kumbe kazilanga emhlabeni, njalo futhi siyabe sifuna ukwazi emhlabeni kwenzakaleni. Ngoba nti nxa kuyukuthi usetheswa icala kumele uma uyebingelela umantu uyokhulumisana laye ugcinwe ngamapholisa, ngoba amaphosa abekukhiphe emphakathini ekukhiphe izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi umphakathi uphethe, nokuthi lawe otheswa icala uthethwe uphephe emphakathini ukwenzela ukuthi icala lakho lithethwe ngendlela eqondileyo, kuze kubonakale ukuthi kambe leli calo letheswayo kuleqiniso kumba kusoqiniso.
Khona elokishini le-Deep Sploot lapho esizwa kuthiwa khona bekulo msindo kulandela khona okukubulawa kwepolisa, kunjani ngokuzwa kwenu?
Besizwe kuthiwa namhla kuzaba nomhlangano. Kasi laqinisa ukuthi lo mhlangano wenzekile, kasi asikezwa lutho ukuthi uhamba njani. Kodwa okukhona ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bethuselwa. Sibonile futhi ku-circulate ukuthi uminista wamapholisa ubaba uBhekicele ukhiphe i-statement esithi uyaphikisana lalokho okubizwa kuthiwa i-total shutdown e-Dixnot. Okusupha kakhulu ukuthi sekukhanya ukuthi wonke umuntu ongenancwadi zokuba semthethweni uyisidangi, kanti kayisinko. Abantu kunzima ukuthi bathole izincwadi esemthethweni. Siyakhumbula ukuthi abantu abathola izincwadi esemthethweni ngabantu abafika before 2010 bathola lokho esibiza sithi ngama-special permit. Labo abafike ngemuva bayasebenza, abanye bakhona abaningi babo kodwa abanazo lezo zincwadi. Abanye bayahamba besiya renewa ama-aslam document abo, bafike laphana baba-reject. Bonke labo bantu ngabantu abasebenzayo. Nxa sekudingwa ngesikhathi kubulewe iphoyisa kumbe kube lobugebengu sokudingwa abangelazincwadi, sibona ngani sokuyinkuthi ngoba senzini to criminalize the war migrant community thina esingahambisani lakho.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa, obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Hello Mbazana.
Hello Msikana.
Amavuko umthwakazo omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela impilo yomculi owaba lodumo. Ingoma zakhe sijabulelwa ngumuntu wonke, hatshe eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanyamazwe. Umoyi uOliver Mthukudzi, yena obhubhe ngomnyaka odluleyo. Yiziphi ingoma ezikukhumbuza uTuku? Sihlaza imbali yempilo yakhe ukuthi yathinta njani abaculi abasachathulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthakazo muhle, Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lelami uMike Hobe ngo 8 p.m.
Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezingomaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Izilwane eduzane ledolobho leVictoria Falls sezibulele inkomo ezingamachumi amathathu lanhlanu kanye lembuzi labomabhemu kumaward amabili kusukela ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi ezinye izilwane zilamakhola entanyeni okutshengisa ukuthi ziyabe zibaleke lapho ezigcinwa khona. Imizi ethintekileyo ngeyemonde, emvuthu, endlovu, empumelelo, edidobe, lechikandakubi. Umlisa umnumzana Jaheli Duna Ndlovu usecele uhulumende ukuthi angenele kulolu daba ahlenge izakhamizi. Abachayeli bemota zohlobo lwe-Honda Fit abathathu abetheswa icala lokuthathela abantu impahla zabo behlomile ngezibhamu edolobheni lakoBulawayo sebebanjiwe. Abathathu laba abemakhandeni leCowdrey Park ngomnumzana Innocent Dube, Handsome Ncube loHonest Maseko baleminyaka engu-21, 22 le-23 beyatheswa icala lokuthathela abantu abadinga imota zokuhambisa ama-cellphone, imali, impahla zokugqoka lokuningi-ningi ngemva kokubabizela kokuba driver bebase kwenye indawo lapho abafika bebathathele khona. Batshengisiwe ke ubabizwa labo ababathathelayo impahla zabo babaqamba ukuthi ngempela yibo. Sithanda ukuxolisa ke kubalaleli bethu abake besilandele ke kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele lapho esijayele ukulive streama khona ukuthi lamhlanje imitshina yethu ayisebenzi kuhle. Kodwa ke lisixhaseke kusasa, sithemba konke kuyabe sokulungile. Njalo lingasilandela ke emsakazweni weradio. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7. Igama lami nguSiphosisi uMachaz Mserengati Ndamkhonto, ngilinde ngiyolanda ezamaphesheya kumfuna ivanada. Sithi sihlutshwa yindlala sibaleke size emazweni esikhuselekiwe. Nanku ke manje kunzima kuyagijinya Deep Sloot, abantu isiphansi phezulu ngomuntu oyedwa owenze nje ukukhohlakala. Abadala bengicela ukuthi please ningelikhuze abantwana. Ngoba manje kuyindlala kunje, kuphilwa ngokuthi sibe sithenga khona lokho okungamachukela sikuhambise ekhaya abantu bekwazi ukuphila. Manje sesiphila sigijima, njalo sebenento ebambekayo ukuthi abasasifuni ngesizathu esinje kunofakazi. Kanti-ke vele kunenzondo ebivele ikhona, noma nje ibithule isibhobozwa ikuba ngathi mhlawumbe vele phezu kwalento eyenzekile. Kodwa-ke nabazali bezama ukuthi mhlawumbe bekwazi ukutshela iy'ngane ukuthi lokhu into enje ingenziwa, iyinto embi. Nginomfowethu oboshiwe sepolice station. siqala sihole inhlamba ukuze sivunyele ukuthi singene phakathi kwesinye isikhathi nixotshwe nihlale lihlale ngaphandle lize lizwelwe ngaleso sikhathi saba bafuna sona so please lento ibuhlungu kakhulu ngiyacela ngiyabonga
okhuluma njalo ngithabani mhlaba ngisegoli mina ngicela kakhulukazi istudio 7 zama mhlawumbe ukuthi isabalalise lo mlayezo kakhulukazi kubafowethu abaseZimbabwe abahlala kule South Africa kakhulukazi ake mhle ngibeke cucace kakhulukazi kubafowethu amandebele kakhulu namakhala bafowethu lakwazi ukuthi leli lizwe siphila nzima bafowethu into esiyenzakele la nabafowethu asebe esuke benza umonakalo madoda siyithandi sicela ukuthi lani lonke madoda elikuzulele likubonileyo lapha kuma social media lokho kwenziwa ngabafowethu sicela ukuthi lingakwenzi besicela futhi nabaholi bakithi besenze besukume bephakame beke noma ngabe yimeeting impela eqoqa isizwe sakithi ukuthi abantu bakithi bezama ukuthi betshelwe boboniswe ngento le yokudlwangudlwangu yenziwa ngabantu bakithi isizwe sakithi siyesilegama elibi eSouth Africa noma yini emoshakalwayo simoshe ngomaZimbabwe noma yini eyenzakala simoshe ngomaZimbabwe ngokungananzelela icrime eningi ikhozwa ngabafowethu abohlangothini lakithi emathebheleleni angaze ngizokuthiwa umshona useyenze lokhu nalokhu hayi cha bafowethu asingayenzini ngathi sizingane isicelo leso
salibonani umsakazi womhle mina ibizo lami undodana Ndlovu ngiyengigabeni senkaya
egonya
ngiyenkaya egonya ngokuhlala ngilapha egoli esiphilele ukusebenzela yona indlala njengathi nesakhulayo ukuthi mhlawumbe uthi nawe mhlawumbe unento uyi-achieve uyi-develop elifini yakho ayikho into ongayenza nje so ukuphilela indlala nje buye futhi sithi silapha egoli sibuye siyahlukunyezwa abantu bezimbabwe baphathwa njengezigqila kabuhlungu njani and lo mpresidenti wezimbabwe uthiwa umangwagwa wakhona lo ngabuya kubona ukuthi sihlupheka kanjani ngabuya uchiya la umbuso lethi hayi alike lithatha abanye lani like lizame liqhubekele phambili kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukukhangela isiso sakhe ikhohlwe ngabantu abahluphekayo elizweni ngabe kuthiwa mhlawumbe azi le ntile momubi lo muntu lo into ethiwa yizanu into esingasayifuniyo nje
sarubani basakazi be-studio 7 ngokuzalwa mphuma enkaya kosikhokhokhulu kodwa ngokusebenza kwamanje lapha e-Johannesburg e-South Africa ikakhulu ekhaya ngikubeke nje kucaca ukuthi ma ungasapoti izanu PF ukudla awukutholi bathi kumele ubele ikhadi laleyo hlanganiso yezanu PF i-constitution ayisho ukuthi ufanele uforce ukuthi usapothe liphi ibandla bazobebeyalabo nama bebuzwa bona bezani bethe akulanto enjalo but bagqugquzela ukuthi abantu bakwenze lokuze i-freedom of choice ngesilungu asinayo sihlale nje sifunde singabantu abacindezelwayo kuphela
la endlala ikhona sibele eZimbabwe lami nginje ngayibona ngo-December but yeish ingakubona ekhaya akukho kuhle kakhulu umnankakho abayasutha but banika abantu amabele bethi yinto abantu abayiholisayo into engadlekiyo sihlobo sami into engadlekiyo noma ungazuhamba uyayidayisa imfe sibi nalo imfe straight lokuthi nxa ungazukuthi sitshala sakhona sebe simnyama nje ukuze mfise ukuthi ngalobana kwesinye isikhathi ngalobana mbumnankakho layo yakuthathe kulokho kulo kwinto kupha abantu ake ngomnankagolo siwengalaba abantu angikwazi ukuthi uNkulunkulu uzabathatha zokutheni hhayi eZimbabwe sizohlupheka mpela sazi ukuthi sizohlupheka kuze kuye kuma kuphi
igama lami ngingowayizimeni wakwampofu ngisola indlela abaphathana ngayo bengabantu bemende ngokungazwani kwabo lokungabonisani ngasolinye ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe babe sebebambana le-opposition party eyiyo enkulu ebalandela i-MDC Alliance babe sebehlanganisa umqondo babona ukuthi izwe bangalisiza kanjani ukuthi abantu bathole ukudla abantwana baye ezikolweni bafunde ezitolo kakusela mpuphu indlala sizalele izalukazi ziyakhala kambe abangakwanisi ukuziselela labantwana abancane kanti jona abanye begcwele emazweni ngenxa yomumo welizwe manje izwe abantu bakuphila bethini ngiyabonga yimi uWiseman from eLwagwelu
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngizaphinda njalo inombolo ukulithatha leli ithuba ukuxolisa njalo ukuthi lapho esandise khona ku live stream akukhasi lethu le Facebook VOA Indebele asenelisanga ukwenza njalo namuhla ngoba imichina yethu ingalunganga, kodwa lisixhase nje kwezinye insuku konke kuyabe kulungile. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Kenneth Starr uthi abantu yibo okufanele bezikhethele ukuthi umongameli Donald Trump abe ngumkhokheli welizwe kumbe hhayi, njengalokho okwenzakala ngokhetho kulokuthi ibandla lamademokrats lizame ukumkhupha embusweni ngohlelo lwe-impeachment khona kungelabufakazi obuqinileyo. Umnumzana ngekho ngemfanelo elufananisa lesihogo kanye lempi. Abadingisisa ngembangela yokuwa kwendiza mchina yohlobo lwe-helicopter eCalifornia ebulele owayengumdlali we-basketball uCobe Bryant lendodakazi yakhe uGiana labanye ngesonto, bathi umtshayeli uzame ukuyiphaphisela phezulu evika iyezi okubangele ukuthi iyewela ezintabeni. Ngesikhathi besiya lapho uGiana obekumele ayidlala khona umdlalo we-basketball. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka.
Into eyenzakalayo lapha eAmerika sonke siyikhangele. Kodwa-ke kakhulu futhi nxa siyikhangela siphinde sibuyisele njalo isikhathi emuva ukwenzela ukuthi sithi ukucabangisisa kahle ukwenzela ukuthi sibe lama-answers angcono. Before kuzofika ama-elections la yiyo ayenza uTrump ukuthi azabe ngu-president, ziningi izinto abalelwa kizo ezazifanele ukuthi ngabe zamenza waluza. Kodwa-ke sabona futhi ebeqhubekela phambili esiyanqoba kuma-elections. So mina lokhu okwenzakalayo kathesi ngendlela abatshengisela ngayo isapoti abaseluhlwini lwakhe, ngibona ngathi uTrump still noma kungaze kuyiwa kuma-elections nxa kwehlulile ukuthi impeachment le iphumelele, still kuma-elections uzafika aphumelele.
Kungani elokhu ethola usekelo lanxa kuthutsha nje okunye okungani engabe waphambanisa?
Izinto ezingenza ukuthi balokhu beqhubekela phambili benikeza usekelo ikuthi kulezi zathu eziningi. Esokuqala kakhulu engingasibala ukuthi ukuthi umuntu ongumongameli noma abantu abayazitshela ukuthi yibo bamkhethayo bamfaka ukuthi abe kuleso situla akuyiso nxa ephuma nge-impeachment kuyinto eyangisayo kakhulu, njalo yinto eyabe izakhipha ama-marks amaningi. Yingakho bezama ngakho konke okusemandleni ukuthi bamprotect uTrump ukuthi engaze ephume, njalo ungaluzisi ibandla lakhe ama-point ukuthi baqhubekele phambili belibandla elibambeneyo noma nje kungabe bekunye bekukhanya. Baningi abakubonayo, bakhona abanye engilokuxoxisana nabo ngisiza ukuthi inkulumo bayayibona ukuthi lapho umongameli uTrump wenza into engalunganga. Kodwa-ke ngesizathu sokuthi bona abafuni ukuzehlisa isithunzi sabo entweni yabo abayenzayo, yikho beqhubekela bemnikeza usekelo. Njalo kodwa-ke abanye sikhumbule ukuthi uTrump ukungena kwakhe naphana wangena kakhulu ngathi ngama-primary elections. So kunkwana kulenanisayidi leni lana bakhona abanye abaningi abakhangelele ukuthi ziningi izinto abazibhenefithayo ngokuthi uTrump abe ngokukhona kwakhe khonokwana. Ngendlela imithetho yakhe athe efika wayifaka eminye esapota kakhulu izikhulu zakwele Melika, yikho sekuyenza kakhulu ukuthi uTrump elokhu eqhubekela phambili lokhu esasekhona.
Ye, ngezinye indlela singathi isimo sakhe kuyini ngayo okwenza abe lokhu elosekelo?
Into eyenza ukuthi uTrump aqhubekele phambili elokhu elosekelo kungenxa yokuthi abanye bathanda nje indlela akhuluma ngayo, akhuluma ngayo engatshayi inja efihla umpini. Ngumuntu othi nxa ekhuluma akhulume nje into ayibeke njengokuba injalo. Kodwa-ke okunye kunkwana ukuthi babona ukuthi indlela akhuluma ngayo ukuthi ufuna ukuthi abuyisele ugqozi lwe-America back to ebantwini base-America. Baningi kakhulu abakuthandayo kunkwana, njalo baningi kakhulu abakwesekayo kunkwana. So ezinye izinto noma ngabe uyona sebengazibekhangela ukuthi, kodwa-ke nxa simkhangela yena ikuyini akukhulumayo, ulimi lwakhe ulisebenzisa ngendlela eyenza ukuthi abantu laba abayibo abamesekelayo bamthande.
Lo umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani sixoxelaye ekhona le eBrithani. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yesizwe umculo kazintsha ziyamluma ijahale cholocho elicola lisegoli uthi singamandebele. Yebogelo umculo kaSenja ziyamluma esithi singamandebele singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha ezimota oselwe inhlala yenza solufike kusibanga isibi elizweni abanye abachayeli balala endwendweni. Isikodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi silokhu sidingisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye wabulala ipholisa eSouth Africa engabe isizalwane seZimbabwe ngempela. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.